Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 lwezi-2020 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angiboni mina ukuthi kuloludo oluzachinja. Loku kwayehluleni u-Obama olegazi elakithi. Trump o-Biden bonke baqhuba i-American interest. And the policy yabo on foreign policy is still the same.
Izigidi lezigidi zabantu beMelika lamhlanje bezikundwendeza ukuvota kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele Congress.
Kade sikukhankasela abadinga ikhethikasisenelisi ukuthi isigayo sethu samafutha sisebenze okwanamuhla ngoba kasilamanga.
Inkampani ye-United Refineries Limited isime ukusebenza ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi olubhekane nobulawayo. Abantu ababili ababulewe yi-COVID-19 izolo bakhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili, 245. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izigidi lezigidi zabantu beMelika lamhlanje bezikundwendeza ukuvota kukhetho lokusekela umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ukuba aqhubeke esembusweni, kumbe njalo ukuthi adedele kumnumzana Joe Biden ancintisana laye kulolu khetho lwalonyaka owebandla lama-Democrats. UBiden usungule ilanga lakhe lokuvota ngokuya enkonzweni yamakatolike esigabeni seDelaware. Abomkhankaso wakhe babika ukuba uzaphinda avakatshele emadolobheni amabili awesigabeni sePennsylvania andubana aphindele eDelaware, lapho azakhulumisana labasekeli bakhe ntambama. Umongameli Trump usungule ilanga lakhe lokuvota ngokukhuluma kuhlelo lukamabonakude oleFox and Friends esithi uzazitsho ukubana usenqobile nxa isenqobile. Uzaphinda ethekelele isigodlo sakhe lapho obekuqhutshelwa khona umkhankaso wokhetho esiphandle nje kwedolobho leWashington DC. Andubana aphindele njalo esigodlweni sakhe eseWhite House. Emkhankasweni ngaphambilini kokhetho bekuphoselana aqatha omunye lomunye esethesa omunye wakhe umlando wokungabi lesithunzi eseneleyo sokukhokhela leli lizwe. Abantu asebevotele ngaphambilini kosuku olwabekwayo lokuvota elikamhla ka-3 lwezi sebeyizigidi phose ezilikhulu 99 million emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19 okulinani elikhulu uqhathaniswa labavotayo ngomnyaka ka-2016. Kulolu khetho kuvotelwa hatshi umongameli welizwe kuphela, kodwa amanye amalunga edale le-Senate lele-House of Representatives, iziphathamandla zamapholisa lezemadolobheni achiyeneyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Banengi abantu abavota kukhetho lolu okungqilana khona umongameli Donald Trump lwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden. Sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 100 million asebevote kukhetho lolu besebenzisa iposo lendawo zokuvotela. Okwamanje luqhubekela phambili kukhetho lolu eMaryland. Umnumzana Eric Ludeke, umkhokheli weHouse of Delegates eMaryland, ubephandle kwenye indawo yokuvotela eMontgomery County, uthi abantu bavota okumangalisayo.
I'm here to help out. I'm actually not up for election myself this year, but I'm here to help out other candidates, including Joe Biden and Kamala Harris.
Kulabantu abaningi abavotayo, ngilapha ukuthi ngizencedisa abanye bami abangena kukhetho lolu. Mina ngokwami angincintisi. Kuhle kakhulu ukubona abantu bevota kukhetho lolu ngoba luqakathekile okumangalisayo. Omele ibandla lama-Republicans eMaryland ubekhankasa endaweni le umnumzana Joseph Gillen uthi kuhle ukuthi abantu bayavota kodwa akumelanga balwe.
Very crucial because it's two different worldviews of people who are projected by the parties. It's not just about two individuals. Yeah, they'll come and go, but it's about two different.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bavote njalo lokuthi basekele abakufunayo. abantu bayajiyana imbono yabo. Kumele sivume nxa singanqotshwa. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba sililizwe elimele lodwa.
But at the same time, we shouldn't be so hung up on our views and what we think of the other side that we can't get along in the meantime.
Omunye wabavote kukhetho lolu unkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala eSeattle eWashington.
Mina yimi okuqakathekileyo ukuthi itikiti lika Biden lo mama ongumuntu omnyama oza kuba ngu-vice president. Ngimi lokho okuqakatheke kakhulu ukwedlula zonke izinto. Kade savotela amakhiwa, savotela Obama, namhla sokuthi sivotele elinye itikiti elilomama ozamelela abantu abamnyama. Lokhu mbona ngani kuza kupha abantwana abakhulayo abangamankazana isibindi sokuthi kungaze kube nzima kangakanani, izinto zingaze zibe nzima, kodwa kukhona okunye okuba okwenzakalayo loba kunzima kunjalo.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe umnumzana Mark Tuma uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bavote kukhetho lweMelika.
Olufikile usuku, suku olukhulu ekade sililindile olokukhetha ukuvota sikuleli lizwe elikhulu le-America. Bekukuhle bahlale zulu ukuthi sihlangane emalayinini sisiyavota. Sivota ngokuhlakanipha, sikhangele ukuthi okusincedayo okusixhasayo empilweni yikuphi, ngubane, yiliphi iqembu kula madoda. Lapha eTexas, ngapha eFort Worth, lapha engikhona, sisalwa ngoba kakufani lamanye ama-metro aseHouston, labo aseDallas, ose Antonio, labo Houston, labo Austin abangane sebelungisile yabo indlela yethu sisayihlahlela, kodwa siyayilungisa. Ngakho-ke ngiyalikhuthaza madoda ukuthi please join us, bomama labo baba labantwana, ukuthi sihlangane kulento singayo.
Kulabanye abantu abathi kungaba lokudlakela sokwenziwe ukhetho lolu, okumele anqobe ukhetho lukamongameli kumele athole lokho kuthiwa ngama-electoral votes afika 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Lanxa iningi likhangelele uba ukhetho lweMelika alusoze luguqule lutho kwezomnotho weZimbabwe, bakhona abathi ibandla lamademocrats linganqoba kungaba lenguquko kundlela lelo lizwe eliphatha ngayo udaba lweZimbabwe, ngoba yilo elilesandla ekulotshweni komthetho wezijeziso zenotho ezafakelwa eleZimbabwe. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubandla lama-Democrats kule nkokheli efana loSusan Rice owazi ngeZimbabwe, kunye lomnumzana Cory Booker ongomunye wabalesandla ekubhalweni komthetho owandulela izijeziso zenotho owezidera. Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni uthi ibandla elibusayo lama-Republicans phansi kobukhokheli bukamongameli Donald Trump liqakathekisa impilo yezizalwane zeleMelika kulezwa kwamanye amazwe phansi komkhankaso othi America First.
Yebo, ngiyakwazi ukuthi ama-Democrats angathi alelihlo ngeZimbabwe ukwedlula lo umbuso okhona okwa-President Trump, ngoba lo ka-Trump uhlupha ngakho khonokho okuyipolisi kwabo lokho kuthiwa America First, America First. Lokho abathanda ukukhangela ezinye izinto, ikakhulu amazwe amancinyane nanjengabo Zimbabwe, lapha bangela interest khona ukuthiwa national interest yabo. Ningazi ama-Democrats ayakhangela kakhulu ngezokuphathwa koluntu lokho esithi nangama-human rights. Mhlawumbe bangakhangela ngoba ngabe faka kakhulu izijezo zona lezi zezidera lezi okukhulu ababe bekukhangele ngezijezo zenotho, basola kakhulu ukuphathwa lokuhlukuluzwa koluntu. Yikho ke ngibona ngathi bazaqhubeka beloke bechila istilopo khonapho ukuthi kukhanya kusiba ngcono i-human rights eZimbabwe, ngoba eZimbabwe kuba lohlupho lonolo lokuthi akubi lezinto ezicacileyo, kuba lezinto ezokuthi abantu kabavunyelwa lokhu, abantu kabavunyelwa lokhuyana.
Ingcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba kutshera uthi ibandla lamademokrats linganqoba kungaba ngcono kudaba lokuphathisa ezomnotho welizwe leZimbabwe.
Ukhetho lwaseAmerika ngibona njengane lungaba lokwenza le economy yaseZimbabwe nxa sikhangela ukuthi ngasendulo ama Republicans ngabantu abangafuni ukuthi ba enike amanye amazwe anjenge Africa izimali eziningi ngoba babe sithi kumele basebenzele izimali eziningi sizibona nxa zibuya lapha zibuya ngenxa yama Democrats nxa akuphawa. So ngenzakala sibili ukuthi economy yama ya Zimbabwe ingancedakala nxa kuyikuthi ama Democrats awine. Kodwa nxa sikhangele eZimbabwe ngokwayo kulokunye okuningi okumele ikulungise ukuze layo ingene icompete ku economy leyo ngoba kumbe ku aid leyo ngoba iZimbabwe khathesi khanya njengane silokunengi singakulungisi ikakhulu nxa sikhangele into ze corruption lezinye indaba ezokuthi i-economy yethu ayihambi kahle ngenxa ye-misgovernance.
UMthombeni uthi nxa uMongameli Trump enganqoba njalo kuza kuba nzima ukuthi akhangele izwekazi le-Africa kunye leZimbabwe.
Mbona ngathi ukuphatha wangabuyela lo uPresidenti okhona kathesi uTrump akusoze kube nenguquko enkulu njengoba ngengatsho ngaphambili ngalokuthi ipolicy yakhe yona leyo i-America First, America First leyo yiyo eyenza ukuthi angazabona lutho olunye. I-Africa akulanto ayibonayo.
UMongameli Trump uke wadanisa inkokheli yezwekazi le-Africa ngemva kokubiza izwekazi leli ngamagama angcolileyo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazo kanye lozulu jikelele weZimbabwe bathi akula nguquko abayikhangeleleyo kwezobudlelwane beMelika. Kungakhathalekile ukubana kunqoba bani kukhetho lokudinga umongameli lapho okungqikelana khona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans loMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isizalwane zeZimbabwe zithi ngoba nxa kukhangelwa obekusenzakala eminyakeni eposifike engamachumi amabili, inkokhele kade ithatha intambo zombuso kwelemelika ibilokhe igcizelela izijeziso zenotho kungakhathalekile ukuba ngowebandla liphi. Kodwa okujabulisayo, lelo lizwe liqhubeke litholisa usizo kunhlangothi ezehlukeneyo ngaphansi kwesikhwama sePEPFAR. Omunye wabakade bahlala kwelemelika eyingcwethi njalo ecubungula ezombusazwe okhokhela inhlanganiso ye-Market and Liberal Solutions Komaliso, uMnumzana Rejoice Ngwenya, uchasisa kabanzi ngalokho.
Mina mbona ngathi kungenani le mpumelo kumbe izithelo zalolu khetho kumbe i-Republican enqobayo kumbe i-Democrat enqobayo, angiboni kule nguquko. Ubudlelwano obuphakathi be-America leZimbabwe buvele abubanga lutho kuhle. I-foreign policy e-America kayiguquki, kayintshintshi ngoba sokungene kumbe i-Republican kumbe i-Democrat.
Kwasekelwa ngumqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa ulwazi kundaba zesisekelo sombuso kukaZulu weZimbabwe ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi.
Angiboni mina ukuthi kulolutho oluzatshintsha. Lokhu kwayehlula yena u-Obama olegazi elakithi. Trump oBiden bonke baqhuba i-American interest and i-policy yabo on foreign policy is still the same. In America, uzananzelela ukuthi i-power is institutionalized, it's not personalized. So, angiboni mina i-chance yokuthi thina eZimbabwe kulolutho olungachinja kusiya ngokuthi ngoba nowinileyo, angiboni lokho.
Isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana Patrick Ndlovu uthi osekukhona yikuba kube lokuzinikela ukulungisisa umonakalo kwezomnotho.
Ngoba lalama ma-sanction akhona athi afuna ama-reform. Ama-reform ayenziwa yithi, ayenziwa yi-America. Njalo futhi ngalesi simo se-COVID esikhona lesi, sisithi indoda kumele idle lokho ekulimayo. Ngoba akusathengiselwana indaba ze-COVID, akusahanjwa-hanjwa. So umele sibuyele esimeni sokuthi kumele sizilimele, sizifuyele, sizimele sodwa ngazo zonke indlela. Singameleli ukuthi khona kuzawuya ozosinceda ivela kwenye indawo. Lokho kwabo othethisana labo ZANU-PF labo idingo kwabo akusiniki thina isinkwa etafuleni, akusiniki impuphu. Thina sikhangele kakhulu ukuthi abantwana bathole impuphu, bazayithola uma sizilimela thina. So kungivuka uzenzele ngesimo se-COVID la ngesimo leso sobuya ngesesikiswa thina khathesi.
Ummeli weMelika eZimbabwe u-ambassador Brian Nichols yena uqinisayela ukuthi ilizwe lakhe lizoqhubeka litholisayela eZimbabwe usizo njengenhlala yenza kwezokunakekela inhlala kahle kaZulu.
The United States government, through the Agency for International Development, USAID, will begin two new food security programs, Tukunda and Amalima.
Uhulumende wekwele Melika useqale inhlelo ezimbili olwetakunda lolwe Amalima ngaphansi kwesikhwama se-International Development, USAID, ngenjongo yokusiza uZulu ukuthi athole ukudla. Lezi nhlelo zeminyaka emihlanu zizosiza abantu abafika phose 490,000 esigabeni ezibalisa esemathebeleni nemasingo leManicaland. Inhlelo zombili lezi zizosiza ekuthuthukiseni uZulu weZimbabwe ukuthi alwisane lendlala lobuyanga, kusize njalo oluthini abe ngozimeleyo, hatshi kube lokho elindele ukutholiswa usizo.
Umgcini sihlalo wekomidi yezobudlelwano lamanye amazwe omhlaba edala lephalamende ongwebandla leZANU-PF umnumzana Kindness Baradza uyagcizelela la ukuthi kusobala ukuthi ukukhethwa kwamongameli omutsha kweleMelika akuguquli lutho okuphathelane lezijeziso lobunye ubudlelwano bamazwe omabili. Umphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi lanxa kusiba lokuhitshana lapha lalaphaya phakathi kweMelika leZimbabwe, amazwe omabili ayakhulumisana ngenjongo yokulungisisa ubudlelwano. Lanxa eleMelika lafakela ezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezikuhulumende labadlelana lazo izijeziso zonotho, lelo lizwe lilokhe likhokhela ekupheni leZimbabwe uncedo olukhulu kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela kwezempilakahle, ukudla, ezemfundo lokunye. Kusukela ngomnyaka 1980 eleMelika selitholise eleZimbabwe usizo olubiza imali eyedlula amabhiliyoni amathathu yakweleMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleMelika ezilelungelo lokuvota kukhetho lwalonyaka ziqhubekela phambili zikhuthazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi bana bavote. Omunye wabo unkosazana Buhle Dube, yena oseleminyaka edlula amashumi amabili, 20 years, ehlala eMelika. UMadube uxoxa lo Mayigobe weStudio 7.
Okay, ama-election asefikile e-America. Mina sengilesikhathi eside ngise-America nje sami-vota bakithi.
Ngifisa ukuzwa kuwe njengesizalwane seZimbabwe esesihlala la kweleMelika. Akulandaba ukuthi ngibani ongalapho unqoba kukhetho, whether ngu-Biden or ngu-Trump. Nxa sesikhangela ama-policies akhona amayelana ngokuthuthukiswa kwabesifazana, abantu abamnyama, abensundu, abantu abasakhulayo, njalo indlela abantu abadabuka kwamanye amazwe, ama-immigrants baphathwa ngayo. Wena ngawaphi ama-policies awufuna ukuthi ozangena ozaba ngumongameli ama-implement?
Ozangena mina ngicabanga amapolisa. Amapolisa, ipolisa le-America lilamandla amanye ayethusayo akungaze kubonwe ngumuntu. Nxa ungakaze uhlale e-America usoze ukuzwisisa. Amapolisa angapha ale power leyana yokuthini abayithola from during isikhathi sama-slaves, and bakhanya they still have the same amount of power lalamhla. angithi ukuthi namapolisa wonke kayenza America, angithi ukuthi bonke balobandlulula bonke bafuna ukubulala abantu abangama, hayi kulabanye amapolisa right, and kulamanye amapolisa alandela umthetho, but laba abacabanga ukuthi bazayenza yonke into abayifunayo kungela muntu obabuzayo, ibe sifuna ukuthi ngabe isystem ingatshintsha ibone ukupanisha laba abantu amapolisa angalokhuzanga angaqondanga.
Bese sikhangela ke indaba le representations, kuqakathekile okungakanani kuwe njengesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha kwele Melika, lawo ungumuntu omnyama, lawe you have the immigrant background, kuqakathekile okungakanani ukubona ukuthi uhulumende ozayo kube le fair representation, kuba labantu abasakhulayo, abantu abamnyama, abantu abesifazane, uZulu jikelele abe represented.
Hayi, khonokho kuqakatheke kakhulu ukuvula iminyango for abanye abantu, amanye ama-immigrants, amanye ama-minorities, now they know, and abantwana abahlala khonapha, abantwana abangabantu abamnyama kumbe abangama-minority, sebekwazi ukuthi kuyayenzakala. I-America is ready for umuntu umfazi ongumuntu omnyama ukuthi abe ngu-president. So it's not no longer a far-fetched idea. And seeing as especially Texas and California, lezi ndawo ezinjalo, i-population yama Latinas iyakhula. E-Texas it's going to exceed eyamakhiwa pretty soon. So yiba bazagcina be majority. So it's important that uthini kube lo muntu obazwisisayo olayi immigrant and lay as a minority okwanisa ukurelate to how they feel and what they want as abantu.
Kukhetho lolu kulabantu abaningi abasakhulayo abaqala ukuvota, phosela amazwi akho okugcina kimi.
Hambani liyevota, please hambani liyevota. Lingayekeli ukuvota izinto asofa zatshintsha. Hambani liyevota. You are the future. You should care the most because ilizwe leli America ilizwe lelo. Lingayekeli ukuvota, akulalutho oluzatshintsha.
Lo bekungunkosazana Buhle Dube, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika. UMike Hobe uphinde waxoxa losomabhizimisi unkosikazi Zwelibanzi Moyo Williams, umnikazi wendawo yokudlela ethiwa Zwelis Kitchen eNorth Carolina.
So sisasihlangane lo Joe Biden sasiphonga ukuyenza izinto ezi-community based. Mina ngokwamanje sompolitician senza a lot of ama-community events for lapho esihlala khona. The most recent one was a place okuthiwa yi-Matugo Terrace, ukuthi they found out ukuthi kwakulabantwana maybe about abantwana abangu-2 abafayo from carbon monoxide. So ama apartment complex wonke ay contaminated by evacuator abantu abahlala kuma apartments complex la all to emawedeleni. So abantu laba babengela ukudla, babengela, and futhi is public housing, you know, so you already know ukuthi abantu abangakwanisi ukuafford izinto eziningi. So science initiative emsebenzini lapho ukuthi si-organize abantu ukuthi benze ama-donation, and then thina sasipheka silama-volunteers. Sasisaba lama-volunteer maybe for about 300 volunteers abawesincedisa, and then eventually we had other restaurants abangenayo labo sebesincedisa lama-wetela ukuthi si-provide basic necessities for abantu laba abayifuna uncedo. After that sayenza i-COVID relief. Esawugayo ukuyenza ukuthi, you know, as long as sivula every day iminyango every day, and then siphonga unceda abantu abafuna uncedo. Nxa kuthiwa kulabantu abafuna ama-homeless people, sisithi okay, wothi sipheke ukudla mijana sibahambisele. Or abantu abadala, ama-senior citizens, ukuthi okay, wothi sipheke mijana sibahambisele. So sagcina sesiseve about maybe 47,000 meals. I think that ukuthi yikho okwayenza ukuthi i-campaign ka-Biden, you know, even interested or something. That's what I did from this day la mangwas.
Ngomunye wa odabuka kwele Zimbabwe, umuntu wesifazane, umuntu omnyama osephila lapha kwele Melika. Siyabona ukuthi nansi isikhathi sekhetho sesifikile. Njengesizalwane seZimbabwe sesihlala lapha kwele Melika, kuqakathekile okungakanani kuwe ukuvota?
Ukuvota kuqakathekile. you know, because sometimes you think, okay, yiming edwa, yi one vote, you know what difference does that make. But wonke umuntu probably abantu abaningi, that's what they think. Kuqakathekile because kumele sitshintshe ama-policies lama-laws la akhona phakathesi.
Kulabantu abasakhulayo abaqala ukuvota kukhetho lolu. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kuwo.
Kumele wenze i-research. Akulandaba ukuthi uvotele ubani, it's between you and yourself ukuthi uvotele ubani, but at least hamba uyovota because i-vote yakho. Kulabantu abangu-million thinking the same way. Which are also will affect a lot, but imagine 1 million of you could affect everything. You may be well informed on our policies, both sides, before you vote. But the most important thing is you may vote.
Unkosikazi Zwelibanzi Moyo Williams, ngusoma bhizimisi, ungumnikazi weZwelis Kitchen, ubexoxa lapho lo Mike obe weStudio 7 ecingweni eseNorth Carolina. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kukhetho lweMelika. Inkampani ye-United Refineries Limited isime ukusebenza ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi olubhekane lobulawayo osekuphazamisa ukusebenza kwamanye amankampani ambalwa okulakho njalo ukuphazamisa intuthuko yomnotho waleli dolobho elivele selile minyaka libhekane lodubo lokuvalwa kwamankampani amaningi bebalekela udubo lwamanzi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe embikweni owethulwe ngabenkampani le wokwazisa uZulu labanye osomabhizimusi ukuba isime ukusebenzisa imitshina egaya amafutha lokupheka isepa ngoba ibhekana lodubo lokuswela amanzi osolwenze bengesenelisi ukuqhubeka besebenza. Umqondisi we-United Refineries, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa kabanzi ngalokho.
Kade sikukhankasela abasenelisi ukuthi isigayo sethu samafutha sisebenze okwanamuhla ngoba kasilapha. Sidinga ukuthi kuncedwe ukuthi sithole ukhansili umasipalati moyo osebenzayo kuzama ukuthi ukuthi thina sithole amanzi kodwa okwakathesi kasika manzi. Amafutha amafektri la angaka amanzi amaningi kasebenzi. Xa kungela manzi kasikwanisa ukuyukuzisipepa kumbe ukuthola amafutha.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumi sekhansili yakobulawayo uthi kulusizi ukuba kulamankampani athile asesehluleka ukusebenza ngenxa yokusilela kwamanzi.
Kubuhlungu kakhulu kukhansili ukuthi ikhampani ize yafika inda isikhathi sokuthi ivale because amanzi ebengaphumi. Esikunanzeleleyo kathesi ipressure because of ama-challenges lawo engikhulume ngayo, amanzi malutshwana. So ikhampani, because I believe it's a water-based manufacturing entity, which is a man, maybe a man name, but a man name, which is a factory, which is a problem in a pressure. And pressure lay normally as council, as a shade, the industry, as a shade, the CPT, as a shade, e-commerce, the city corner, the commercial life of the city should be. So a CPT, the industry is exempt. So it's not an issue of shedding. It's an issue with a man's velega, safig, pressure is a luchuan. Lokuthi siyazama ukuthi siphathisane ukuthi maybe sithole sithwale amanzi ethu ngebowser, but lokhu ngiyathemba kunzima ngoba amabowser ethu kaTesla futhi yagijima ezindlini yo futhi azama ukuthi encedise. Esikukhangeleleyo ukuthi sinanzelela ukuthi abaphethe umsebenzi wokuprovider amanzi to council or to the city esingathi yizinwa basithembisa ukuthi njengoba ama-boreholes e-Epping Forest amanyanga khona esezangena on stream, mhlawumbe udubo lolu lwamanzi sizathi sike sikhokhe umoya mbijana. So sesimelele ukuthi ama-boreholes lawa eqale ukuba connected.
Uqhubekele phambili echaza ukuba amadamu edolobho asekumakhulu amabili lanye ekhulwini osekubangele ukuba impompi zingenelisi ukudonsa amanzi afike endaweni eziqansileyo.
Amadamu aletha amanzi kobulawayo aku-21.47%. Uma sikhangela siyabona ukuthi insiza iku-23.6%, inyankuni 38.9%, lowa ncema iku-5.9%. umzingwane 3.0 aphancema 2%, umchabezi u24.7 kusipha i-total ye-21.47.
Abenkampani ye-United Refineries abalungisa amafutha okuphekisa isepa lokunye bathi bazaphindela emsebenzini nxa udubo lwamanzi lungaba nganeno, bethi bakhangelele izinwa lohulumende ukuba bangenele babancedise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Praxedes Jeremiah.